Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku lwezizalwane zalelo lizwe ngokuphatheka kumisebenzi yobugebengu.
Ngeke sicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni okuqale izolo kugqitshwa lamuhla.
Kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenza ke.
Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku kulelo lizwe okulemisebenzi yobugebengu okwenza ukuthi abanye abavela khona le kwele South Africa babazonde. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abukuza ikakhulu abangela maphepha okuhlala ngokusemthethweni kumele baxotshwe ngoba iningi labo liphatheka kumisebenzi yokuganga bese phula umthetho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Ben Cabangani Chabalala.
Angiyiboni ilicebo elihle, ngibona ngathi bafuna ukuzithathela umsebenzi wamaphoyisa bawufake ezandleni zabo. Angeke kusize ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo, okuyinto okufanele ukuthi ukhulumende weSouth Africa ayingenele kakhulu, abone ukuthi bonke abantu baphephile ngenxa yokuthi khumbula ukuthi ma kwenziwa leyo nto angeke yenziwe kuphela kungeladlame. Into zeSouth Africa siyazazi, so ma belimaza umnotho waweSouth Africa ngenxa yamaforeigners babe izinto engekho right. So thina sithi u-government we-South Africa akayingene lento ayikhuze ayikhalimele ngenxa yokuthi kwawona lawo ma-foreigner ayisibo bonke abangela maphepha. Bakhona ama-foreigners abasemthethweni abasebenzela kahle e-South Africa abangela inkingi. So thina sithi u-government we-South Africa lweZimbabwe kababambisane bahlanganisa inkulumo kungabi khona udlamo ngenxa yokuthi ekugcineni singabantu sonke njalo lathi siyafisa ukuthi siphilisane kahle labanye.
Manje ngasitshela ukuthi lina njengabantu abadabuka eZimbabwe lihlezi njani, alichaywa luvalo na nxa lisizwa imbiko enjalo?
Uvalo njengabantu abadabuka eZimbabwe luyazichaya kakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu sizele khona lapha eSouth Africa, sinabantwana sihleli lemuli zethu. So ngizathi mphumile ngisiye emsebenzini ngabe ngingakwazi ukuthi endlini lapha engishiye khona imuli kuyasala kusenzakalani, njalo lami endleleni ngabe ngingakwazi ukuthi kuzayenzakalani lapha engabe ngihamba khona. So uvalo luhleli lusichaya ke ikakhulu ebantwini baseZimbabwe abasebenzisa ama-transport ngithi amatekisi abagibela besiye emsebenzini. So uvalo luhleli lukhona kakhulu ngoba kawukwazi ukuthi lapho ozoyehla khona uzohlangana lani usiye emsebenzini, kuze kube ngcono kulabo abahlala endaweni ezifana lasemakhitshini ebalungwini ngoba lapho kungathi kusaphephile udlame alukabi khona kakhulu. Kodwa endaweni ezifana lasemalokishini nakwezinye indawo siyake sizwe nje ukuthi hayi kube le sivuka mpuzana abantu bagijima okwesikhatshanyana. So asiphephanga, asiphephanga. Kungakho ngithi sicela ukuthi abaphetheyo basilungisele indaba leyi ingaze imemetheke kakhulu. Ngibe sengisithi kubafowethu ababuya ezweni laseZimbabwe, siyacela bakithi, siyacela labo behlise uzame udlame ngenxa yokuthi ezinye izinto ezenzakala eSouth Africa siyazidalela thina. Abantu bekhaya sebavuka ubunyamazana lapha eSouth Africa, yibona sebetshontsha kakhulu, yibona sebebamba inkunzi, babamba inkunzi baze babambe lathi esibuya laba ekhaya abafowabo. Thola ukuthi banje inkunzi banje ngumfoweni. So lento le ibuhlungu kakhulu. Abantu bekhaya besicela ukuthi baziphathe kahle endaweni yaseSouth Africa, kwenzela ukuthi noma abasiphetheyo besiyasikhulumela, besikhulumele lathi singabantu esibukeka sisezingeni eli-right ngelokuphila, esikwazi ukuphila labanye abantu, ngoba angeke bayesikhulumela uma singabe siqhubeka thina siletha udlame manje endaweni yaseSouth Africa. Kodwa ke besicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe. Ukuze besiphathe kahle abantu beSouth Africa, kasiqale thina sihloniphe indawo yabo, sizihloniphe lathi, kwenze ukuthi sibe lesithunzi ezweni laseSouth Africa.
Hello ke ngumnumzana Ben, cabangani Jabalala isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla. Ngaphansi kwalolu hlelo kulolwe continuous assessment and learning activities kumbe ikhala lona inenge elikhonona ngokuthi lithwalisa abantwana abavela kumndeni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuyemoyo, utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi abasuthiseki ngendlela uhulumende ahlele ngayo imibuzo ayibuza abantwana besikolo labazali ngohlelo lwekhala. Umoyo uthi kungaba liphutha elikhulu nxa uhulumende engekela ulandela izikhalazo zabafundi ababalisi labafundisa labafundi esokuthi aguqule lolu hlelo alwenze lwaneliseke.
Imbuzo ivele yakhandwa ukuba abantu bengayikhuluma ngezinto eziqakathekileyo, kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenzakele, kube lokukhonona ukuthi kade indaba singani siqala phansi. Thina kumele sihlaziye iminyaka eyisikhombisa lapho i-curriculum leyi ekade siqalele khona. Okunye akade kuyindaba egudwini ebantwini ikhala, indlela lamasu okufundisa. Konke lokhu siyakunanzelela ukuthi uhulumende njengoba ade engakugxilanga kikho imibuzo, uyakwazi ukuthi kazimiselanga ukuthi akulungise. Yikho abadala abafundi ababalisi engafunanga ukuthi bekhulume ngakho. Kodwa-ke njengoba imfundo ingeyethu thina abanikazi babantwana, imfundo ingeyethu thina abanikazi belizwe, singalibali ukuthi kulezi nsuku umongameli uhlale etshela abantu ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Lathi-ke sifuna ukwakha imfundo yethu, asisoze sime silabazali, asisoze sime silengani ukukhuluma kuze kulungiswe ngendaba yokuthi uhulumende abhadalele indleko zemfundo. Uhulumende alungise indaba yekhala, ihambelane lakhonoko kuze ikhono esesilibonile kumbe ubuciko esesibubonile emntwaneni, kakuye gxilwa khonapho ikhala igxile ebucikweni bomntwana. Asisoze sime ukuba ngumsindo ukuthi uhulumende kungumlando wakhe ukubona ukuthi izikolo zonke ziyenelisa ukuthi umntwana noma ekusipho isimo afunde. Engabe ngumntwana oyisigoga, engabe ngumntwana okhubazeke ngenye indlela, kodwa isikolo lesikolo kumele sibone ukuthi siyamemukela umntwana lo.
Lugqitshwa nje lolu hlelo kuyini likukhangeleleyo njengenhlanganiso, nguquko bani elikhangeleleyo?
Thina njenge-ATUS sikhangelele ukuthi uluhlu lwekhala njengoba le kuyi-competence based curriculum. I-curriculum uluhlu lokuhlela lwezemfundo olugxile kwezobuciko obuthile sibubona emntwaneni. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi ama-resources, izinto ezidingakalayo, zivela kuye, hhayi ukuthi kube ngumlando wabazali. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi izikolo ziba kuzinga elizenza umntwana angathwali nzima ukufunda, ukuhlela nokukhetha indlela afuna ukuthi afunde ngayo. Lokhu sikutsho ngoba inzira masanga commission report yamtshela uhulumende ukuba nxa engena kulolu hlelo ngaqalise isikhwama okuthiwa i-Education Equalization Fund esiyiso esizamncedisa ukuba enelise ukukhokhela zonke indleko ezihamba lezidingo zomntwana.
Lo-ke ngumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele Studio 7 izolo ukuthi uhulumende uzaziqakathekisa izikhalazo zikaZulu ngalolu daba. Kusenjalo, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Patricia Chabalala, utshele iStudio 7 ukuthi balobela uhulumende ngalolu daba.
Bona njebe kubuhlelo obuhle kodwa kuyahlukuluza ngoba kuyadinga kakhulu. Asonelisi thina ukuthenga idatha njalo izikolo eziningi azila i-access to i-internet. Futhi njalo kunjalo lolu hlelo kuyatshengisa ukuthi lo ngumnyaka lo ngonothike kwenza kube nomkhandlo phakathi kwabantwana. Luqubethe kakhulu kwezinto eziningi lona lukhipha nje 30% okuthi kumali uhlelo kuhle lwahlelwa kuhle nje akumelanga kube nobunzima obungako bokudura obokuthatha isikhathi obokuhlukumeza abazali ukuthi benzele abantwana ikhala. Hayi, lusithake senzile
kahle kahle. Kuyini okukhathaza abantwana lapho ukuthi beqhube kuhle izifundo zohlelo lolo?
Okukakhulu yukuthi kumele ba-research baye lapha nalapha baye lapha bedinga ne-topic yabekhishiwe. So thina imali yedatha silayo zeleka abantu abazali abaningi abasebenzi ngabantu nje abahleziwe yehlula nabafoni zabanawo nabanye abathuba lemali bebekhala kuthi hhayi lokhu kuyasehlula nemali yakhona sisonelisi. So abantwana abaningi ma-computers nama-internet kuphinde kube njalo kuletha ukuhlukumezeka ebantwaneni, bathole ukuhlukuluzwa, ba-abuse nje, bahlukunyezwe sexually yonke into nje, kuletha nje ukungahlaliseki kwabantwana.
Litho ngani ukuthi bengabe behlukuluzeka lapha?
Umntwana ahambe esiyadinga i-research esiya-research achayisane labagami le bamdlwengule kumbe nje bamhlukuluze bamtshaye ngoba kwesi sikhathi abantwana labo uyaphuma ahambahambe uzuphumela ushingena ntambama ebayadini sisiphinga kathi akumbonelanga ubani akumbonelanga ubani. So khona ukukhana kuvi kakhulu ngoba kuthekela umuntu abantwana labo sebethatha i-advantage yokuthi kuthiwa ngiyadinga iya-researcha yena besezihambele endani zakhe esiyakwenza umnyezo ebalethela inkululeko enkulu ukuthi bazenzele nje ubathanda ukuganga. Thina sikhula besenza i-agriculture siseprimary kuthiya phezulu kwezire kwaba kulutshwana kungabandleko sekuyahlupha kube ndleko eziningi njalo nabatitshara abafundiswa ngakuhle nabuhlelo bebabezabo abaluvisisi okukangcono luyekelwe nje nxa kuzukuthi kwehlule kubuzuthiswa zonezo izinto noba kasilamali singabayanga siphakathi kobunzima asilamali yokudinga idatha sifundisisa abantwana labafoni wona la akhona singayi mali abantwana abaningi badikeka besiyacela umntwana ngumntwana kumele akhiwe indlela eyivikelayo
selokhelo waqalayo lolu hlelo lake laba lethuba yini lokuthi likhulume ngalo lababalisi kumbe lohulumende kumbe lezinye nje inhlanganiso abakaze bebuye ukuzokhuluma ebantwini?
Abakaze bona bakahulumende bebuye kodwa izakhamizi eziningi zilubethile uhlelo kubhubha ukuthi lawa Progressive Residents Association bekhala ngabe ukuthi uthole ubahlukumeze kakhulu yikho okwasenza ukuthi besixoxisana nje singabawazi ngalo sibe lo hlelo njenge Bupra Trustisaka nabawazi nabawathi chairperson ukuthi bakhulumisana nabantu bagade information badinga information yokuhlukuluzeka kwabo sayicompila sayithumela sayithumela siyibhukha kuminisi usofuthari wethu education ubhekimoyo ukulungisile lokho umnike sibigadalala nathi exactly sancedisana nabawathi chairperson bethatha i-information ebantwini zakhamini.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Chabalala obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eZEC izavula ugwalo loluhlu lwabavoti iVoters Roll ukuthi uZulu ahlole abone ukuthi amabizo alotshwe kuhle na lokuthi avele ekhona na kuloluhlu kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika ngolwesithathu lweviki ezayo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kamphe ixesha lokungena esikhundleni alungisise umnotho welizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sakazweni emsakazweni kaStudio 7. Hayi, siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Namhlanje ngizokukhuthaza lamabalaleli bakaStudio 7 ukuthi hayi, manxa sirekhoda singarekhodi abe made madoda amarekhodi. Kasirekhodeni 1 minute, loba 1 minute alaba seconds ukuze ukuthi sikubale ama-odibe maningi. Njalo singarekhodi daily ukuthi uthole ukuthi umuse rekhodi landelisela hayi. Sifuna ukuthi sinikeze abanye laba ama-chance ukuze injani lawo berekhodi abo ama-message funde. Wonke umuntu i-message yakhe funde lapha kuStudio 7. Sifuna ukuthi wonke umuntu kuhambe ngokufana nayo. Ye imessage ingadluli i-record ingadluli i-1 minute. Hayi, 1 minute some seconds ime kungene yomunye la njalo njalo. Njalo ungarecord daily. Ungarecorda namuhla la urecord noma kuvikezayo ukuze ukuthi labanye nayo ifundwe. Ye, siyabonga. Hayi, lapho ndabenza ukukhuza nje kuphela. Akukho nengizokukhuluma.
Dalibonani ku Studio 7 ihlobo zethu silibingelele into ngentamba amaenhle kontungamili awubakile opresidenti Jeremiah khona ngapho bantu benkosi lonke labo gives to be. Ake ngithi thathe thuba ngamafitshane ngithi mina sicela ukuthi umongameli uMnangagwa uma ese announce ama dates of election ehle announce loku resigna kwakhe ukuthi la futhi use resigna okwesibili ehle echo futhi ukuthi uMthuli Ncube laye ahla resigne ngoba kumehlulile okwezimali sizwile mhlankwana sokuthiwa kuzanywa ukuthi khona kube la ngani kulokuthi amabhizinisi ayasolwa ukuthi indaba ekhweza ama-basic commodities abo kanti nguyo owabatshelayo ukuthi khona umuntu ulelungelo ukukhweza izinto wathi ongelalutho lokukhweza akhweze ibhulugwe lakhe lamhla sebakhondema akusebenzi njalo. So siyacela ukuthi konke lokho ehle kubeke ehle resign yena ngephalamende yakhe ehle igcine ku-operator eyidissolve ngoba iphalamende izoba khona ngemva kwama-election amafitshane. Kwele ukuthi lingenzele i-favor lingitsheleke uhulumende weZimbabwe Mashonaland njengathi thina bakomthwakazi ngapha vele sikhathele ngokusebenzelana namashona ngendlela abasiphethe ngayo basidilize kakhulu. Angibonge.
Litshona njani Studio 7? Litshona njani Studio 7? Siyabonga ngokusipha indaba ezinhle. Ngithanda ukuthi ngikhulume mayelana ngamadoda la ezanu-PF athi wona abam-businessmen yiwo abafuna ukuthi babakhiphe embushweni. Into abayenza iyahlekisa kakhulu ngoba namhla sebe sithi bona kasibuyele futhi siyethenga izinto eSouth Africa sika kuyabe kungasela duty siyala sinoke sibhodiswa ndawo yinye kathi vele bona you can rig the election but you can't rig the economy nanko kathi sokulithwa lisenzima zamanini ukuthi lilungise sibone sifuna ukuthi sibone lapha eliyakhona idola lezange lime ukuwa lala lonke lisiwa till lizaze liphume kuphela
salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu bayathabela lawo mayocopt special o-Anglican Sibindi bethi sibanda laba bethi khona abantu beZimbabwe bayathanda ukusola sirayithi sisole ngama-helicopter ngoba iZimbabwe kayisathenji iZANU-PF lo mo omubi sengaba ngama-helicopter okutshaya abantu iZANU-PF iyakwazi ukuthi ayisela abantu ubabona bethule so besesaba ukufaka ukhetho kuningi elikucabangayo vele izibozi zodwa ukuthi lihlukumeza abantu bese mangala abantu bemathabheliland unxa ungafuni i-triple C wayo ungavoteli izaphu kumbe uvoteli i-MRP than ukusukuma sibili uqinisa imihlathu siyavoteli iZANU-PF lokuhlupheke sikuhluphekayo athe sabaningi babuya befile emazweni kathi esikunje okhunywa ngedudula abaningi basazonyamalala kodwa yethula abazali lama-youth obhuti bethu besapota iZANU-PF into ebuhlungu kakhulu ukuthi lokuhlupheka lokhu kanti bona baphila kuliphilizwe bathenga ngaphi bona bahamba ngaphi bona bangaboni ukuthi izanu ihlukumeza abantu kathi esibabevala bethi bona kuthiwa ye ama-opposition yakhweza izinto ukuze izanu isolo o-TM laba balamashezi abantu bezanu-PF osiphatheleni laba balamashezi ama-ministers ezanu-PF yiba babathumayo kodwa bafuni ukukhuluma iqiniso ngoba vele bona batshontsha yonke indawo yikho besithi ngabantu be-triple C abayenza izinto zikhwele kanti yibo abayenza izinto zikhwele so sikhathele ngebandla lezanu-PF lalo ntini la ingamuzwa that day sesithi yena i-triple C ithwala abantu ukuthi be-register efolos ngoba efos abasela abantu i-triple C ngaba namabhasi okuthwala abantu shuwa usebhuko lamanga untini shuwa uzuzani kuzanu-PF kwapho ngama-ovete abaholi lutho lalo we-FA ubhizi ye-triple C siyehlulekile kwama kwathini kanti bona bayenzani be-EFL kayekele bona ukuthi sizehluleka na ukufaka amalunga ethu
mbingelele enkundleni livuka njani basakazi hayi siyavuka basakazi ngithemba liphilile hayi siyasizwa isikhulumeli sezano ubaba lowu okuthiwa ngu-Angiston Sibanda siyamuzwa into ekhathazayo ngalowu baba ucabanga ukuthi izano ikhona into eyenzela ifavor abantu baseZimbabwe izano yafakwa ngabantu baseZimbabwe izano kufanele isebenzele abantu baseZimbabwe ingasebenzi ingathi yenzela abantu ifavor kungalungisa umgwaqo wodwa osuka eHarare usiye eMasingo kuyakhuluma iminyaka leminyaka kuthiwa izano i-youth dispensation iyasebenza ngomgwaqo wodwa elizweni kambe uma kusiyathenga ama-helicopter asisoli sikhulumeli sezano Angiston Sibanda kodwa abasolayo bakhuluma iqinisa njalo vele kuyatshontshwa laphana singazi mhlawumbe wena lawo bayakuchathekela lokhu abakutshontshayo yikho uzwakala sonke isikhathi uhlala udifenda kakhulu kodwa-ke hhayi siyakwazi ukuthi lawo udifenda isisu sakho ngoba kukhona okutholayo kambe wena ma ubhekile awuboni yini ukuthi abantu bayafa ezibhedlela kumbe yikuthi wena lawe ungomunye oyelatshwa ngaphandle kwamazwe yikho ungakuboni lokhu i-government uma isenza izinto ingayenzi izinto ingathi yenzela abantu ifavor kufanele ikuzwisise khona lokhu ukuthi kuwumlandu wayo ukuthi ibone ukuthi omunye lomunye umuntu ozalwana waseZimbabwe uyathi ma egula uyathola loba iphanado esibhedlela hhayi lokho kukhulumayo ukuthi abantu yindaba besola abantu kufanele besole vele ngoba into laphana zihambi kahle mhlawumbe lawe ngelilanga uza kuzwisisa khona lokhu uma ungasayiphiwa imali yokuthi uyelatshwa ngaphandle kwamanye amazwe uzokubona
basakazi westudio 7 sanibona angihlale phezu kwedaba angachithi isikhathi sizokuthi ohulumende uthenge ama-helicopter hhayi kuyahlekiswa kwaseZimbabwe kuyahlekwa loba kufika angawani ama-helicopter ezibhedlela kungelamithi ezibhedlela kungelamtshini so ama-helicopter angawani ngoba uzamthwala lowo muntu umphuthumise ngaleyo helicopter ufuke umenzeni kungalamithi kungalamtshini kweZimbabwe bekuyiplani nje yokutshontsha imali wabo labo mnangagwa ngoba vele abantu bahlala baphila ngokutshontsha bekuyiplani ngoba sizwile intengo yama-helicopter bofanele ithengwe ngayo le ntengo bona abayithenge ngayo okukhomba ukuthi nje bekuyiplani ukuthi batshontshe imali bese becasha ukuthi bathenge ama-helicopter kodwa imali eningi ingene ezikhwameni zabo ngoba ma i-helicopter izabiza 2 point kodwa kuthi uyithenge ngabo 10 point uyabona nje ukuthi bekuyiplani yokutshontsha imali kanti babayebeneli bona bazatshontsha kuze kube abeneli na bazatshontsha kuze kube nini hayi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 0818 465 0318. Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni njengeminyakeni edluleyo, kugoqela lasemaphandleni lapho labezempila kahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha labo nxa sebethe balimala ngenxa yokuthi ijwabu labo lisuka ligugudeke lingenelisi ukuzivikela kunhlansi zelanga. Intatheli zindaba iStudio 7 uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Banengi abantu abasebenzisa amafutha achiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebebahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempila kahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela iCarolite, iMovette kanye leEpiderm kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixwatha.
Sasingathungeki sona isikini selikhona ukuthi kubambane izinyama. Sakaze sithwele nzima, sacina saluza izimali eziningi. Uthi manje wanelimele kangaka linyazwe ngamambodlela abangane bakhe. Ezethungwa ngapi manje? Sihambe sihambe esibhedlela kwathiwa umuntu okathungeki lo. Inyama lezi bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo seMathebeleland North kuhlangothi lwezempila kahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba, ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa ukuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwankhona, obviously it is difficult ngendaba yokuthini iskin sakho vele sesifragile sona ngokwathi.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama-products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i-product claim ngaba limited ku-society. It means laba kusebenzisayo abangeke bebe baningi njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Yakula indawo esingathi thina it's specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngengonoku Thaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba.
Isikhathi senguquko kungacaci kahle uzala emhlabeni. Sizwa ubesikho sikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshele izimba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala ngabezindaba bekhulekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela owenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhleko zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela. Ugatsha olubona ngezemfundo lugqiba lamhlanje uhlelo lwalo lokuhlaziya imfundo olwekhala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.